Umqondisi wenhlelo zenhlanganiso ye-Inspire uGift Samanyawe uthi inhloso yenhlanganiso leyo ukuphathisa abaswelayo edolobheni lakoBulawayo ikakhulu abasakhulayo ukuyibona ikusasa yelizwe.
Our main motive or main reason why we donated first soccer boots is to help out the youngsters at the same time trying to curb violence.
Injongo yethu ngesipho lesi ukuba sisize abasakhulayo ukuba bathole okukwenza njengoba sisazi sonke ukuba iningi labantu kweleZimbabwe kabaqatshwanga. Njalo nxa bengelandlela zokuchitha isikhathi eziqondileyo basuka baphatheke ekugangeni.
Amaqembu athole izikhabiso lezi ezivele kwinhlanganiso ye-Inspire ngabalisa amaqembu adlala kusigaba se-Premier Soccer League athele Highlanders, eleBulawayo City, eleBulawayo Chiefs kanye lamanye amaqembu amancane. Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Inspire uJoel Phambano Ndebele uthi amaqembu abawakhethileyo bawakhethe ngemva kokuxoxisana lenkokheli zezigaba.
The criteria was really community. We chose the community.
Sikhethe amaqembu kaZulu athwele nzima, njalo zikhona ezinye impahla ezisendleleni ezizathi zingafika, siziphi amanye njalo amaqembu angazange athole.
Imidlalo yesigaba se-Premier Soccer League ikhangelelwe ukuqala ngenyaka kaNkwenkwezi ukuthi nxa konke kungahamba kuhle sekuqala le midlalo yezigaba zangaphansi. Inhlanganiso ye-Inspire Women, Men and Children Trust, inhlanganiso ebunjwe isizalwane selizwe leZimbabwe uPatience Ndebele Omichi labanye bakhe elizweni laseNgilandi. Le nhlanganiso iphathisa abaswelayo emazweni ambalwa, njalo kweleZimbabwe sebephathise umphakathi ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ukugebha imigodi yamanzi, ukubhadelela abantwana imali yesikolo kanye lokupha izakhamizi ukudla. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.